Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amatshono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka 21 Mbimbitho 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Ingcwethi ezicubungulayo zomnotho zithi udubo lokusilela kwamandla kagetsi eZimbabwe luzaphazamisa imizamo yonke yokuthuthukisa umnotho welizwe, ikakhulu ekusebenzeni kwamankampani amafektali lakuhlangothi lwezenjiwayo.
Akumangalisela kancane lokho esikubona kusenzeka ukuthi abantu basuke emhlabeni wonke jikelele baye endini ezihlukahlukeneyo. Yinto endala le eyayisenzeka nini nanini.
UZulu seveze imbono etshiyeneyo phezu kwembiko ethulwe ngeleRussia eyokuthi kulezizalwane zeZimbabwe eziphatheke empini yalo leUkraine zincedisana lebutho laseUkraine. Abanengi bayalisola inyathela likahulumende likamongameli Mnangagwa lokukhetha umnumzana Michael Reza ukuba ngumgcinisihlalo wekhomishini yobona lokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkampani kagetsi eZimbabwe Electricity Supply Authority, ZESA, ithi isisinda isikwelede eyasithatha eqhelisa isitishi samandla kagetsi esewange Unit 7 le 8 kanye lezokuthenga ugetsi kwamanye amazwe ezibiza amabhiliyoni amabili amadola eMelika, i-$2 billion. Osaphethe isikhundla somqondisi walinkampani umnumzana Eliab Chikwenere utshele ikomiti yedale lephalamende ebona ngendaba zamandla kagetsi ukuba linkampani iyehluleka ukutholisa uzulu amagetsi eneleyo ngenxa yenhlupho ebhekane lazo ezigoqela ukungahlaliseki kwesisindo semali yelizwe, izikwelede, ukwanda kwamakampani amatsha emba amatsha ligugu lokunye. Lokhu sekubangele ukuba indawo eziningi ziswele amagetsi, njalo amanye amabhizimusi lamankampani esevala kumbe ukwehlisa izinga lokusebenza kwawo. Inkampani emba iPlatinum Air Zimplats ikhuphe umbiko kuyona liviki sithi isiqale uhlelo lokwehlisa inani lezisebenzi zayo ngenxa yomumo wenotho ongamanga kuhle eZimbabwe kanye lokwehla kwentengo zePlatinum. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yecubunguleze notho njalo engumbalisi ekolitshini leNational University of Science and Technology, NUST, umnumzana Stevenson Dlamini.
Nginazelele indaba yezesa okubalulekile kunesimele sikwazi kubana indlela lezinhlelo eyazivalana labanye amazwe ubana izabithengisela amanye amazwe enye ingxenye yamagesi ukuze bathole imali yangaphandle. Mhlawumbe lakho ngokunye osokwenza kube lamagesi amalutshwana phezu kwalokhu ilizwe umumo welizwe uyakuphucuka mihla ngemihla, ikakhulu sikhangela uhlangothi lwezokwemba ezomnotho ezingaphansi komhlaba nje ezingathi mining. Icapacity yeza yayingathelelanga iba izinga lelo eselikhona kathesi. Lakho futhi ufaka i-demand phezwe zesa capacity abalayo kathesi. Ngakho-ke esingakutsho unye ukuthi izamile ukwengezelela icapacity okuyinto enhle kakhulu. Khangelele futhi kule El Nino eyehlisile amandla amanzi okunye futhi okwenza kufikele futhi igesi elizweni lakithi.
Pho nxa sibona udubo lolu alusoze luphazamise na ukuthuthuka kwenotho yelizwe?
Kuzatshaya sibili kwamaminisi angathi asakhula asazama ukuthuthukisa. Kunzima kibi ukuthi babe lezinye indlela zokuzinika amandla kagesi, ikakhulu ekusetshenzisweni kwe-generator kuyakhweza intengo yokwenza ibhizinisi. Lokhu kuba nzima kini, kodwa sikhayelele ukuthi abadla kakhulu amankampani amakhulu anayo ukwanelisa ukuthi bafike kwizinga lokuzifanyela bona awabamandla kathi. Ikakhulu nxa sikhaye emhlabamthile emayini, ye asiwo wonke amamayini ayenze iprofit enkulu, kodwa balawo amandla ukuthi bazifakele zabo indlela ezamasola farm angacina encodisa lamasomo abhizinisi abancane ngoba abasizo basebenzise wonke amandla kwesikhathi kuyaba lamanye afikelayo abangathona bawathengisela laba abamabhizinisi amancane ukuze kungabi lokudiphenda kakhulu kumandla wona la amalutshwane akazisa esilawo.
Kumbiko wabo abezisa bathi balesikwelede esifika ku-2 billion US dollars ukuze kuphathiswe yikuyini okungenza ukuthi isikwelede lesi siphangise ukuphela.
Ubuhlungu bakhona ukuthi ezinye inhlelo esingazikhuthaza ezingenza ukuthi leso sikwelede siyehle masinyane zinxiba osomabhizinisi ngoba kuyabe sekusithi ukuthi osomabhizinisi abaningi amakhulu lawo bengasaye yami kuzisa bezenzele okwabo okunjengamasona izisa ibisithengisela amanye amazwe leyo gate ekhona yiyo indlela engathi iyaphangisa kodwa yindlela engaletha futhi kunzima kulawa abavele bekhona abakuba.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi ecubungele zenotho njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST.
The Voice of America.
UZulu seveze imbono etshiyeneyo phezu kwembiko ethulwe ngeleRussia ukuthi kulezi zalane zeZimbabwe eziphatheke empini yalo leUkraine zincedisana lebutho laseUkraine. Ugatsha lwezomvikela lwake leRussia luthi abeZimbabwe abalwa bekucele leUkraine laba bahlanu njalo luthi ibutho lalo selibulele oyedwa. IRussia ithi njalo amanye amazwe aseAfrika lezizalwane zawo ezincedisa kubutho leUkraine agoqela eleSouth Africa, Kenya, Algeria, leNigeria. Kuthi aphethe agoqela eMelika, Poland, Romania, iBhilitani lamanye atshiyeneyo. Ithi njalo kusukela ngomnyaka ka-2022 kuqala limpi, abantu abevele kwamanye amazwe bezolwisana layo bekucele leUkraine bedlula inkulungwane ezilitshumi 13,387 njalo lithi asebefele kulimpi bazinkulungwane phose eziyisithupha i-5,962. Kodwa iRussia ayichonga ukuthi bakhona yini abakwamanye amazwe abalwa kulimpi bekucelelayo lokuthi bangaki. Umphathintambo obona wobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba ube ngabambeka ecingweni kanti lonobhala kugatsha lwakhe umnumzana James Mazou kaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Akumangalisile kancane lokho esikubona kusenzeka ukuthi abantu basuke emhlabeni wonke jikelele baye empini ezihlukahlukeneyo. Yinto endala le eyayisenzeka nini nanini. Yayisenzeka kungakafiki impi yokuqala yomhlaba wonke jikelele, First World War, bekusenzeka kungakafiki impi yomhlaba wonke jikelele yesibili, Second World War, bekusenzeka eVietnam, eSouth America, bekusenzeka eMiddle East, bekusenzeka njalo ezimpini lezi silazo silwela inkululeko. Njalo kuyenzeka namhlanje emazweni wonke lapho kulezimpi khona kulabantu abavile emazweni ahlukahlukeneyo abakulelicele la kulelicele. Ngilethemba ngilesiqiniseko sokuthi njengoba bekhona baseceleni leUkraine bakhona njalo baseceleni leRussia. Kusebenza kanjalo vele kulamalanga ezimpini. Umehluko yikuthi iRussia isuke yabhala kuphela ukuthi kulabantu abavile endaweni ezinjezinjezi. Akusho ukuthi kuyaqala ukwenzeka khona kuya. Kuyenzeka vele kuzo zonke izimpi. Kukhona kuzo zonke izimpi. Bakhona njalo abaseceleni laseRussia yona ngokwayo.
Singathi abeZimbabwe laba kuyini okubafuqileyo ukuthi bayebambisana leUkraine ekulwisaneni leRussia? Kungaba yimali kumbe kungaba ngufutho wokungafuni ukubona elinye ilizwe lihlukuluzwa ngelinye njengalokho kwenziwe iUkraine yiRussia?
Izizathu ezenza ukuthi abantu basuke baye ezimpini babe yilokho okuthiwa yi-mercenaries inengi kakhulu, okunye yinzuzo eyabithenjisiwe kuleyo ndawo ukuthi uma ngingahamba ngiyokulwa kuleyo ndawo ngizazuza okuthile ngikwazi ukondla abantu bami. Ikakhulu nxa kule ndlala bayasukuma abantu baye ezimpini zona lezo becabanga ukuthi bangazuza okunye okuthile kokondla abantu babo. Okunye yikukholelwa empini kulelo celo yabo siyalijoyina ukuthi lilwela lokho okukholelwayo la ubusuhamba ngena kulelo cele kodwa ke njengoba ngijilo amacele omabili abalapha abantu kanjalo kodwa ke ngobuningi babantu abasuka besiyakulwa ngabafuna inzozo nje ukuthi mhlambe bangathola ukuthile kokugcina abantu ababa abanye sebayojwayela nje vele ukuthi bayabhoda umhlaba wonke bahambe bengena ezimpini esithi ngama professional mercenaries ngakho ke akumangalisi lokho esikubona kusenzeka la kulaba bezimbabwe
Umnumzana efidlela ncube ucubungeleza umbusazwe ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo we Studio 7 ekobulawayo. Kweziphathelane leMelika owayengumongameli umnumzana Donald Trump ubikwa engahlalisekanga ngoba eseswele imali yokubhadala isibambiso sebail esingamadola angamakhulu amane $454 million. Imali le ngecala lokuthi waqamba amanga ngentengo yezakhiwo zakhe ukwenzela ukuthi athole izikwelete. UTrump kumele abe sebhadelele imali mhlaka 25 wayenalinyanga, umhlaka 25 wayenalinyanga engakedlule. Lokhu kwenzakala kule minye njalo imibiko ethi umkhankaso kaTrump usoswele imali yokukhankasa. Amagqwetha akhe athi kumele athengise enye impahla yakhe ebalisa ezakhiwo ukuze athole imali yokubhadala lesi sibambiso. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gando weStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Tim Morengai.
Into esiyibonayo lapha epolitics yeAmerica ikuthi ma ukhuluma izinto eziningi ezingakwanisiki ukubonakala ukuthi zivela ngaziya nga vele abantu beAmerica bayakukhipha lapho khona ukuthi ukhulume iqiniso. Siyabona umnumzana Trump wayelokhu ekhuluma esithi yena imali elayo iningi ifika layo kuma 10 billion but amanye amasesa athi ule 3 billion kathesi ngibona abantu bakhe abaningi o abangani bakhe sebephonga uhambiswa ejele ngendaba zona lezi zokuqamba amanga. So kathesi sizabona ngoba bathi bona anti ule bond leyana owayibhadalayo last week $91 million eka mama lwana u-E.G. Carroll and then kathesi sebefuna ukuthi abhadale $464 million ecela laye ibond kuma bank abantu bamncedise okasoza cuphe lapha angena khona but sibona ukuthi konke lokhu ngamanga ngoba sabona izimali zonke owas fundraiser zona for the general election laphana i $250 million after 2016 laphana yahamba yasetshenziswa ukuthi ilungise indizamchina yakhe ngoba yona layo yayingasasebenzi
kodwa nxa sikhangele lona icala alethweswayo elokuthi wayeqamba amanga ukuthi izakhiwo zakhe ziyimalini njalo lokuthula imali enganani ubona kubangelwa yini lokho
ukuthi ufuna ukuthi abantu bemncedisi ngokukhankasa ngemali asikwazi lathi ngoba siyakwazi ukuthi uTrump umnumzana Trump hayi ukhuluma izinto eziningi ezingekho and kathesi sesibona ukuthi hayi umthetho ongathiwa somhlasile ukuthi bangamnceda abantu abaningi asiyabona ukuthi layo lamasupport amaningi but they have been overstripped ukudonetha lokho and siyakwazi ukuthi imithetho yala ayivumi ukuthi uthathe izimali zecampaign uza akho ukuthi abantu baze belokhu bemvotela na hayi into yakhona awungathi ayikachisi ngoba siyakwazi ukuthi kathesi ikuqalisa kwamacampaign gakaqalise officially ngoba ngama presumptive nominee so after June laphana sokuchaya ama congress e Democratic Party le Republican Party hayi ngeke sokuhanjwa ikho sizabona khona iqiniso lonke and sizabona ukuthi abantu bayabelokhu bemsekela yini ngokukhuluma amanga okukhona.
Umnumzana Tim Morengai ulandeleza umbusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona apha eMelika. Umongameli Emerson Mnangagwa usekhethe umnumzana Michael Reza ukuba ngumgcini sihlalo wekhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission Umabhalane omkhulu ophethe iofisi kaMnangagwa uMnumzana Martin Rushaya wethule umbiko lo esithi uReza okhethe ukuba athathe isikhundla esasibanjwe ngunkosikazi Lois Matanda Moyo okhethwe enyakenye esikhundleni segqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General. Okwamanje uReza ube ngomunye wabakuhlangothi lwabatshutshisi olwe-National Prosecuting Office. Wazakala kakhulu ngokubophisa abantu abaningi abagoqela uMnumzana Job Sikhala owahlala phose iminyaka emibili eshgrubi Maximum Security Prison emelele ukuthonyiswa icala lokutshotshozela odlakela lokunye. Ekhetha uReza uMnangagwa uthe uzakwenelisa ukuvimba inkohlakalo ememetheka ngamandla eZimbabwe evezwe nyakanye inhlanganiso yeTransparent International njengelinye lamazwe elenkohlakalo esabekayo. Kodwa abaphikisayo bathi uMnangagwa wenze okungekho emthethweni ngoba uReza akazi lutho ngokuphathwa kwendaba zenkohlakalo. Abebandla lezano-PF bona bathi uqondile okwenziwe nguMnangagwa loba isikhundla lesi singabikwanga kumaphephandaba njalo singosomuntu oseleminyaka emine engumahluli edalele High Court. Ophethe isikhundla lesi kumele njalo abe ligqwetha eselisebenze iminyaka eyisikhombisa. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Prince Dubeko Sibanda oyemele ipinganothi edalele ephalamende kubandla le-CCC lo Mnumzana Malaki Nkomo owake wamela isigaba seNsiza South edalele ephalamende ekubandla leZANU-PF. Usibanda usungula lingxoxo.
Amboni kusiba lenguquko engaba khona ngoba into ekhona ungakhangela ama appointments ayenziwa nguMnangagwa wonke kayenzelwa ukuthi kukhona okufuza ukuthi kwenzakale kumbe kuguquke. Ungakhangela wonke ama appointments akhe nawo ukuthi ngubani engingamfaka laphana ukuthi ekudla ngesizathu sokuthi useduze lami ngalindlela kumbe ngaleyana. Yikho kuphela okwenzakalayo kuMnangagwa laphana. Michael Reza sambona esebenza gadalala sibili ukuthi khona bonke abaphikisana loMnangagwa betholakale besiyatshona ejele. Angisakhumbula ukuthi kwakuyikhesi kabani aze wayihambela wasuka eHarare wayetsholotshwa. I can't still remember ukuthi ngakabani.
Ngaba ngasiphosani uMalunga, usiphosani mbona ngani?
NgekaMalunga kwaze wasuka engu-Deputy Prosecutor General eHarare ukuthi yena eziprosecutela yedwa etsholotshwa. So yiyo indlela abe akade epursue ngayo abantu beopposition okutsho ukuthi khathesi sokuyisibongo lesasesiphiwe ukuthi ayifane ekhaya ahamba uyehlala lapha. Akula lutho azalitshintsha ngoba i-Anti-Corruption Commission is the most corrupt entity that we have in this country currently.
Ye, Baba Nkomo, uyamuzwa lapho uyakhuluma uSibanda ukuthi lapha vele akula lutho oluzayenzakala. Ikuphonga unikana izikhundla nje ukuthi kapula lawe. Kube njalo.
Sikhandeni sonke ukuthi uma lowo uMichael Reza ephiwa lesi sikhundla uqualified yini, ufundele okupheleleni yini lowo msebenzi njalo ulezithupha zangikhona yini. Ezikufumanisa ukuthi upresident uthethe umuntu olama qualifications, umuntu ovele eqeqetshile kulowo msebenzi. So uthina sesingama ngendlela ukuthi usebenze kanjani, sesikhona umuntu awufanelanga ukuthi aphiwe leso sikhundla. Ayisikho, ayinto khona yikucabangela. Sibeze sinanzelela futhi njalo ukuthi undoda lowo eqhatshwa nje ubhodi lamazwe khonapha e-Southern Africa esebenza eqondane lowo msebenzi walowo, esingathi usebenziswa kuphi kwezimali lokunye okunjani, esingathi thina ngumuntu oqondileyo ukuthi athathe lesi sikhundla njalo upresident ukwenzeka kahle kahle ukuthi adinge umuntu onjengalowo. Awukwazi ukuthi yena uba uSibanda lapha yena wesabani uma ekhayena kwamanye ama-cases ake enzakala ukuthi yena okumtshayisa ngovalo kuyikuphi ukuthi uzabanjwa yini laye bese ku-corruption. Ngoba thina umuntu esimfayele yapha simbone ngumuntu oyenelisayo, ayikhona mbijana.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke inkomo, kodwa siyakwazi ukuthi umuntu ongena esikhundleni sana kumele ukuthi nga kule minyaka emine engujaji njalo le 7 years waba ligqweda. So ke sibanda ngena khonapho-ke usitsho ukuthi kambe ukhulunywa ngenkomo lapha ungakubona njani ukuthi umuntu lo uvele nguye umuntu angene ngompana ngoba
ukhuluma ngama-qualifications kaResa, but ama-qualifications akhe sibili amangalisayo uResa alawo kasiwazi. Okukhona uReza singakayi kuReza ungakhangela i-anti-corruption commission yona ngokwayo yiyo yodwa i-commission phose engela qualification kaChalimane wakhona ukuthi umgcini sihlalo weleyo commission kufuze ukuthi abe le qualification enganani. Ipho ukuthiwa kuphela uyaappointwa ngupresident in consultation after consultation of the committee on standing rules and orders kala ma-qualification nakanye ulukuzela uReza kangenanga ngama-qualifications uReza unge nenje ngenxa yokuthi upresident umthandile uyambonga ngalokho akwenzi amenzele khona okufana nokudrive isuke eHarare siya etholotsho kuya prosecutor uMalunga. Lapha ekhaya akula lutho aziwa ngalo uRezo ukuthi sake wa prosecutor civil case umuntu waba convicted. Simazi nje njengomuntu nje othi kuphela angathiwa sa akula ndaba ukuthi case yakho nge-assault njengakatenda ayibithi kumbe ngeyani as long as kuyi-opposition sibisibili hhayi uyagijima nawe noma kungela lutho olukhona. Akala any spectacular convictions esingathi singakhuluma ngazo ukuthi uReza nazo azenzileyo ezimangalisayo.
Ye Nkomo uphose yakugcina khona baba
uSibanda yena angabe ekhuluma nje elokuchothoza ngoba le into yenziwe yini ngabantu bebandla alizondayo abe sebona ungane ukuthiwa kona lapha konke okwenzakalayo akulanto azayivuma ukuthi lobu umuntu wazabuye sithi uJesu wehlile efikele kubandla lezanpefu sithi nawe uJesu ngeqiniso uba uSibanda uzaphika athi aseJesu lo ngoba yena vele into alayo inzondo ngezanpefu.
Akekho muntu kuleli lizwe ongathemba izanupf ukuthi hayi izanupf nxa ithe lokhu kukholwe. Yikho-ke liqinisa ukuthi izane ingaba yiyo ethena uJesu nangeyani uyehla hayi kansoze ngukholwe sibili ngoba izanupf kodwa vele yona ngokwayo yazakala ngamanga.
Lapha lizwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda oemele ipingano thedale lephalamende kubandla le-TCCC lomnumzana Malaki Nkomo owamela isigaba seNsiza South edale lephalamende ekubandla le-ZANU-PF bexoxa loGibbs Dube owe-Studio 7. Abakunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa bathi umdeni kaSifelane Ngwenya odabuka esigabeni seNduna uNtabeni Elowa Gweru okade ecela usizo lwemali efika inkulungwane eziyisikhombisa zamarands 7000 rands eyokumthwalela esibhedlela ekhaya kasekho. Bathi usanda kubhubha esibhedlela seJohannesburg lapho abegcinwe khona engelatshwa ngenxa yokuswela amaphepha okuhlala kwele South Africa. Ungwenya wahlaselwa ngumngane wakhe, izibhedlela akazisemukeli izigulane ezidabuka kwamanye amazwe ezikwele South Africa okungekho emthethweni. Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ezempilakahle ebezingaphenduli omakhala ekhukhwini. Sixoxe lomnumzana Bongani Mkhwananzi okunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Ushonele kusoso lesibhedlela lapha ade engayilathwa khona.
Yes, sizokuthi akazange athole uncedo esibhedlela lapho kade kumele athole khona uncedo lolu. Ngoba batekala maphepha okuhlala kule South Africa akutsho ukuthi ungwenya kambe nguye yedwa ugcine ebhekane lezinto ezinje. Ikanti kade yaphepha phela ngawuthola usizo olulo.
Kunethemba lokuthi ungakuyukuthi ngawo uncedo phela uthola. Nakhona nje intando kaNkulunkulu singesiphiso kodwa ithemba belikhona lokuthi engayilathwa ancediseke ngesikhathi eqala ukungena esibhedlela phoke aswe yedwa ungwenya oba lohlupho olunje esihlangabezana lezizalwane zakithi eziningi kakhulu ezihlangabezana nohlupho lokuthi esibhedlela lapha sebebuyiselwe emuva kuthiwe kufuneka izimali upfront. So inkinga mpela sesike sayikhulumisana namanye ama-medical aid societies nabo-Dr. Maphisa labanye abantu nje ukuthi kunganjani mhlawumbe sibe lohlelo lwama-migrant clinics. So bayahlupheka kakhulu abantu bakithi lapha ikakhulu pregnant women imali zi-demanded upfront njengoba sibona namanje oyisigulane nalo adelimele ngenxa yokuchawa ngumngane wazogcina se-brain dead njengoba kunje ufe ephihlika khona pha esibhedlela kodwa engalithola usizo.
Yes, ungajoke ukuthi pho abafisa ukunceda baye ngaphi baba Mkholazi?
Sisaqhubeka sicela ukuncedo kuwona lana ama-account details asekhulethayo esilayo i-statement esisibhalile silama-account ama-account numbers asekhulethayo sengingayibiza-ke manje i-account number le number ka kadadewabo kamuyi 079-679-1843 bhala wethu uPrecious Sibanda 071-064-8167 nakimi besebengasondelela ku 073-984-0241.
Lo ngumnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumele senhlaniso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu balaleli beStudio 7 eliyithumele ngeWhatsApp.
Linjani Studio 7, linjani Studio 7, lo ngiyalibingelela uMilton Nkomo ntaboka lesigabeni senkaye ntaboka enkofudu bingelela bonke izihlobo zabo malumama Salavu lo Salangthoni bonke nje labo makhelwane ngibingelela ngegama lenkosi ngiyabonga Studio 7.
Salibonani ma Studio 7 ninjani mthembo zithembayo nsejwane eChurutu hayi ngiyabonga ngizabantu mabekhuluma lapha ngamajaha la ngokuselo sobukhona bathi indlala asiyondlala le hayi umthetho uyalekha uhulumende kaqinisa umthetho kukhona ukudla kukhona sile yebo indlala ikhona kodwa kayisiyo lana indlala enzima kakhulu yalana indlala esayibona ngesikhathi umgabe esabusa indlala yayinzima kakhulu kodwa kabusela kawuzange kube khona njengalobo bukhona kathesi. So sicela ukuthi uhulumende makaqinise umthetho mayengaqinisa umthetho sizazibambela ngezandla zethu amasela sizazibambela sizenzela njalo sicela ukuthi angasibophi. Ngiyabonga.
Ya hayi ukhulu ubunzima kuleli lizwe esiphila kulo since sazalwa thina abanye sibuswa ngama ndofa ayi kuzima bafowethu abantu abanenhliziyo ezimbi abantu abangacabangeli abanye abantu yazi lo mhlobo lo unenhliziyo ezimbi and awone big vision umhlobo one small vision ofuna ukudla wodwa ofuna ukuzenzela wona nabantwana babo ayi sasadubeka kuleli lisho ayi siyacela abantu bakithi asivoteleni ibandla elisha ngoba kunini iminyaka emingaki sibuswa ngamandofa bonakala ukuthi benza nokwaba ikubulala ilizwe nje kuphela ama small vision abo lawo
27 27 sasibonana ngithuma lapha na elibhayi sasibonana basazwe hayi cha kusimangaza ke manje ukuthi sine sitshele ukuthi khona akusela kudla ezibhale no enough upresident wenu ukukhuluma ukuthi ukudla kuningi kakhulu izimbabwe ichayile inala ngikhuluma manje umuntu omdala sina sifuna ukudla thina ngala inkomo labo thuma lapha ngobulawa lapha ngeke likhulume into ngamsebenzi khulumani ngokuthi ilinikeza abantu ukudla hayi lisigijimele uye parliament lifuna khona lokho ukudla lengazo sitshela itourism lapha ukuthi uthawudla ulutshwane lisebenzani manje indlala le ibona ngumuntu wonke kudala futhi igovernment ilungiselele kanti bathe balenhlelo omalaki yize sizifuna bangasitshela ukuthi akusela kudla thina sifuna ukudla thina la eZimbabwe.
Studio 7, Studio 7 linjani? Hayi iZimbabwe yethu leyi hayi vela sakujabuleli lokuthi nje kuthiwe yikhanti sukuphonga ukukhulunywa uthi uhulumende akulaza hulumende kuthi akuphonga ukuthiwa hulumende akulalo kwaku kanye lokuthi kulo hulumende kupho ukukhulunywa kuphela kulancedo phela uhulumende kade unceda ngani njengoba kala ancedisa abantu amanye amazwe ya uhulumende sibabona bencedisa abantu ba manje wethu lowo yena ubhizi ngokukhangela abantu ukuthi benzani bathathela khona okwabala kulokuthi abancedise hayi laba hayi abalunganga la hayi shame hayi la hayi hayi madoda lini elibavotelayo le mbeli ba eligqoka izikipa khona ayichiyana ndako lokhu kuyasilambisa kuyasihluphekisa.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumela yena imibono kunombolo ezithi +12024650318. Oka namhlanje silo ugciba ke lapha uhlelo lehla namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.